into kakhulu esingilandelele ukuthi na akula i-supervision ilutshwana ama-pharmacists kabalandelelwa yes khonokho kuyabulalilizwe
Sike sezwa njalo abanye befanisela ukubana engxenye eminye imithi igcina isithengiselwa uZulu iyona i-expire like la kukhangela ini khona
Sikukhangelile lokho mina ngikubona ngani khonokho ma kusenzakala bebezahle bakhiphe imithi le lapha de khona ngoba ibingimaqhuba lamaqhuba akuthi khona kwangiphikisa ukuthi ngabe kusenzakala ma kusenzakala kodwa kuthi iyakhithwa elizweni leli iyethengiswa meduka omalawi langaphi ngaphi ngoba ingathengiswa lapha kuma-pharmacies ingabanjwa ingasela-expire date kumbe ibe-expire date expiring so into engiyibone laphana yibuchapha futhi ngibona ngani even ma kule mithi etshontshwayo itshontshi ingaka-expire ngibone ukuthi abantu abaselandaba ngento kahulumende or ngento esiza abantu umuntu ofakiwe endaweni ukuthi agcine into kalandaba kalasikhathi sokunanzelela ngingene kwezinye indawo esigodini ngale ufica imithi siledata usho ubona ukuthi into ayikavanje isikhathi eside kakhulu uthi uyayibona uyibona ukuthi maybe sile 6 months to expire ukuthi bakhuthaza ukuthi madoda akedingeni isibhedlela esifuna into le
ungasitshela ukuthi manje libona ngani kuzathathwa manyathelo bani kulungisisa lolu daba
lolu daba mina njengekomithi yami sesiyabhala iripoti nesibhedlela zonke ngoba sesi-ri sesugedele kulawo sesimqedi sibe sesithatha iripoti ena siyihambise ephaliamenti siyepresenta kodwa even ingakaqedi iripoti yile samari yami engayihambisa kuminista amini kuminista lo-term fakin bacele ukuthi ena kabakhuthaza abantu ngoba ma ukhangela kuhle ingani imithi khona ukusebenza kwethu ikho kungekho right ukuthi ena kudala thina sasilesisi ma kuthiwa sidawuni ukuthi ena upharmacist uyabhoda emathinosi angathola kule something too much etholojo athatha lethe province ngoba uyakwazi ukuthi angafonela iyidinga kumbe afonela inkayinkayi zawuthi o asila lokhu kuphela fanaliseni abhoda abelekho ebhoda angabona ukuthi iprovince i-right seriously overstocked afonele ema-south kumbe ahambe lokho efonele ama-province abaphe kumbe batinjani